i-executive amandla ayo asengathi esingathi ngesilungile adayiluthiwe sokulokungenela kwezinye izingatsha zikahulumende ezibalisa iparlamente. Umongameli sesebenzelana futhi nezinye ingatsha izisandazo zisenelisa ukuthi lazo zitsho umbono, kodwa sinanzelela ukuthi akulanto ezitshintshe kakhulu ikakhulu presidency. Lokho sokuze kwenziwa lokuthi kuyaba ama-vice presidents amabili okwenzela ukuthi wena lo okhona angabhubha sokungena lo sokuhle kusiba lomunye u-vice president. Sesikubona kuyindlela nje yokwenza i-constitution ihambelane nalokho okwenzakala emabandleni, kumbe singathi ncedise umumo okwamanye amabandla. Ngokokuqala lokho esikunanzelelayo. Okwesibili, uhulumende lokho elamandla nje okwenza izinto eziningi, ama-appointments engakhangelwa kumbe engacwetshiswa kakhulu ngezinye iy'ngatsha esingathi i-judiciary kumbe iy'ngatsha zephalamende. Lokho lakho kusenza sibone ukuthi hathi nje lapha nje kukhulunyiwe nje kwavunyelwa ukuthi kuyakhitshwa nje, kodwa izinto ezikhitshiweyo azizinengangako ukuthi zingasenza sithokoze ukuthi i-executive kumbe lo ozaba ngumongameli sineqiniselo sokuthi kasoze asibusa ngokufuna kwakho engazanga azwisisane lokuthi sinasifunani.
Owakho ke umbono womnumzana Ndlovu.
Ngesilungu bathi after love better than nothing, okuthi ukuthi khonokho esikutholileyo okuthiwo ngobaba uNyoni kuhle ngoba ngaphambilini bekungekho. Ngakhangelela ukuthi umongameli welizwe asebenzisane kumbe nabo-judiciary nezinye ingatsha ezingathi thina ezikahulumeni bodebe senza eyedwa, kodwa ma kule ndawo yokuthi iqamenti le-oversight mbona ngani kuyabe kukuhle aze acabange ukuthi ayenze kumele lwepasi ephalamende for amandla akhe hhayi anciphisiwe. Okwesibili okumele sikukhangele ukuthi amabandla abusayo makhathi ale mbono ethiyeneyo. Ekuqineni kumele sivumelane ukuthi i-compromise bivele izaba khona. Bekungeke kwenzakale ukuthi konke ekufunwa ngama-progressive forces kungene kungaphikiswanga. Kodwa kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe nxa besiyavota esikhathi esilandelayo bavote kuhle ibandla lezanu-PF lingabi khona, isisekelo silungisiswe kuhle.
Amandla labo awabomongameli uwabona injani mnumzana Nyoni kwela kusasa?
Ungakhangela isisekelo sombuso ukhangele iLancaster House. Yebo, uyabona ukuthi kukhona okubili okuthathu njengoba ethilo izinto vele zingatshintsha. Kodwa thina sikunanzelela ukuthi izinto lezo ezitshintshiweyo vele ziqakatheke kangakanani ukuthiba labo abasuka bakhulelwe ukuthanda ukusebenzisa amandla. Siyananzelela ukuthi lokho zikhona indlela. For example, umongameli wenelisa ukuthi adikle i-state of emergency. Ulokhe namandla ukuthi angadissolve i-parliament. I-state of emergency leso uyasideclare even engakonsultanga i-parliament. Nguye njalo obumba i-cabinet. Singathi ukuthi kumbe kubi.
Elakho elokugcina yiliphi mnumzana Ndlovu?
Ukuze phela kubuseke kusebenzeke kumele umongameli abe lamandla, kodwa amandla akhe abe ngalingeneyo. IZimbabwe uhlupho saba lo mongameli obebusa ngocuku esenza intando yakhe. Yikho abantu nxa sokukhangela amandla kamongameli bathe baqathanise lo mongameli okhona kathesi. Ikanti nxa sikhuluma umongameli kungangena umongameli onjengo-Westman Ncube okwazi ukugcina umthetho. I-constitution ngazibe enhle njani mbibimbi njani kuya ngomuntu okhona lapho kuleso sigaba ngaleso sikhathi, because ithi amandla lawo singabe le ndaba lawo kakhulu kuya ngomuntu oyabe khona. Njalo kuyadingakala ukuthi umongameli kube nguye ophethayo azasebenza laye kwenzeka ukuthi kusebenzeke phela. Umongameli ngabe lawo amandla akhethe i-cabinet akhethe lokhu lalokhu, kodwa amandla akhe abe besigcino ukuthi ama aphelele lapha. Njalo abe lama-terms ukuthi njengobe lama-terms amabili uzaphuma kungena omunye. Bona nikho okuqakathekileyo kakhulu.